Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Isidumbu sikaMoyi umnumzana Morgan Tsvangirai silalisiwe emzini wakhe eHighlands eHarare lamuhla lapho uMongameli Emmerson Mnangagwa aduduze khona imoli.
Sathi hayi ahambe kakuhle. Lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo engela ukulwisana engela ukukhuluma okuningi hayi futhi lahle umdala wethu so peaceful.
Ibandla lemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eNsiza South lapho elisole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo elibikwa liqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisela ukuvota abona abathi yikuhlukuluzwa. Siza kuzwa eziphathelane lamasiko abatsha kanye lozokholo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuona lo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingalwisani kulandela ukubhubha komkhokheli waleli bandla umnumzana Morgan Tsvangirai. Ikhuluma isililweni sikamnumzana Tsvangirai emzini wakhe weHighlands eHarare lapho isidumbu sakhe silaliswe khona lamuhla. Umnumzana Mnangagwa uthembise ukuthi uhulumende wakhe uzabhadala izikwelede. Isikwelede esedlula izigidi ezimbili zamaRands, amadola i-R2 million, esichiywe ngumoyi esibhedlela ayelatshwa kuso eSouth Africa. Wengezelele wathi uzaqhubeka incedisa limuli aze ayengcwatshwa ngolwesibili. Gibo eBuhera. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDCT, umnumzana Prince Dubeko Sibanda. Yena isiqale ngokumbuza ukuthi bemukele njani amazwi kamnumzana Mnangagwa njengebandla.
Kuyinjwayelo ukuthi umuntu angangena esikhundleni sokuba prime minister nxa ekhuluma uyaphiwa ibhentshi. Izikhundla lezi eziphezulu elizweni vele benza njalo. Bawungafuzanga ukuthi ubaba bakaTsvangirai behlukane lokwabanye, wafuza ukuthi lapho kwenziwe ngendlela efana leyabanye. Kodwa-ke ukuthi uMnangagwa singathi useyinguquko, ambona ukuthi angaba yinguquko kwani ngoba ube khona kusukisela ekuqaliseni lapho eqalisele khona izanu. Konke okubi nokuhle okwenziwe izanu abantu bayakwazi, uMnangagwa ube yingxenye yabo. So ukuthi namhlanje ungabe sokutintile ngaye kuyini ambona ukuthi kukhona sambelini.
Sizwe amazwi amaningi ngokulwisana phakathi kwenkokheli yebandla lakho. Lamuhla bebehlezi bonke yini? Ubekhona umfelwakazi njalo bebekhona bonke na ngoba besizwe ngani kuthiwa unina kamuyi ubengafuni abanye?
Nami nguzile kufundwa endabeni zayizele ukuthi unina kamufi kutsho njalo. Kodwa athi abone into emangalisileyo ukuthi kuthe kuphuma la ku-ZTV kuphume ngeklipi yona leyo yokuthi umama lwana nangu uyahamba kumbe bengena endlini nje besiya nga ebesezwakala khonapho intatheli yezindaba ekhuluma ngodabolo lodwa nje zwi olokuthi eqalisele ukuthi uzibani angimfuni nozibani angimfuni. Kwesinye isikhathi uyagcina ucabanga ukuthi le yinto nje ephekiweyo ngoba lo bukhokheli be-MDCT bonke namhlanje ngibubone kukhona endaweni zonke lapho kade kuhanjwa khona, kuhanjwa ndawonye lemuli yakhona. Akula lapho kuthiwe khona inkokheli ze-MDCT ixotshiwe.
Sikhulume labanye abasekeli bebandla lenu besola kakhulu ukuthi kungani isidumbu sikamnumzana Tsvangirai silaliswe e-Commando Barracks. Lina likubone kulungile?
Mina angingeke ngatsho ukuthi kulungile kumbe kakulunganga, kodwa okukhona ukuthi nxa kuyukuthi ubaba uTsvangirai ephiwe inhlonipho yelizwe kutsho ukuthi-ke ngumthetho ifuza ukuthi ngabe vele kuhambe ngendlela ohambe ngayo. Manje uthi ngabe ukuthi engathiwanga inhlonipho yelizwe engcwele kungaba le mbuzo.
Lo isiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Prince Dubeko Sibanda sixoxela eseHarare. Ngaphambilini kwamazwi kaMongameli Mnangagwa, isidumbu sikamnumzana Tsvangirai sisuswe enkambeni yamasotsha eCommando Barracks eHarare lamhla ekuseni, lapho ebesilaliswe khona sivela kwele South Africa izolo. Sidluliselwe emahofisini eMDCT eHarvest House, lapho abasekeli baleli bandla abasihlangabeze khona befola ngemigwaqo behlabela. Intathe wezindaba eStudio 7 uMark Peter Ntambe obekulumkhosi usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli baleli bandla bafole ngemigwaqo behlabela ingoma zebandla nanxa abanye balahleke bafika eRobert Mugabe Square ebizwa ngokuthi Freedom Square. Abantu bagcine bebuthana emahofisi namakhulu aleli bandla Harvest House ngenhloso yokuvalelisana naye. Osakhulayo umnumzana Sifelani Moyo uthi ibandla lalahlekela liqhawe elalingela nketha betshabi.
Umdala lo ubemelela ilizwe lonke, ube umuntu othandwa ngumuntu wonke, olwesizi labantu. So hayi, silahlekile kakhulu ngomdala. Umdala wethu usishiyile, siyathi hayi ahambe kakuhle. Lathi siyacela ukuthi hayi abakhuluma hayi abayekele siyolahla umdala wethu ngandlela elungileyo, engela ukulwisana, engela ukukhuluma okuningi. Hayi, funa silahle umdala wethu so peaceful, so that the world they can see that no, ube ngumuntu omelela ilizwe lonke, ube ngumuntu ongagethi wena ungubani, uliNdebele, uliShona, uliKaranga, ubethanda umuntu wonke.
Umgcinihlalo webandla kusabelo seHarare ngummeli wedale lephalamende umnumzana Eric Maraba othi ibandla lakhe lenelise ukubuthanisa njalo abantu ngobuningi bakhe, abanye bezibuyela bodwa kungela nkinga njalo kungela kwesabela amapholisa njengalokho obesukuvame ukwenzakala. Kube lokuhlabela ingoma ezijeneyo ezitshengisa ukusekela umnumzana Nelson Chamisa. Umfundisi Rogers Checo ongenela kulumbuthano laye uthi abantu balahlekele liqhawe njalo lanxa kulokulwisana ebandleni kusobala ukuthi umnumzana Jamisa ulosekelo.
Abanye baye besithi asambeli ngendlela le, abanye besithi asambeli ngendlela le, but ukubona kwami umuntu othandwa ngabantu nguNelson Jamisa, because ngumuntu who was involved in politics. Lapho kwakubotshwa khona abantu, lapho kwakukhulunywa khona, abanye babehamba betrayela ama briefcase lokwana behlala ezimotweni zabo bengelandaba ngemhlangano usebenzele umhlangano bana babengakuthandi kakhulu. So ukubona kwami the general public, abantu laba, ama grassroots people,
uthi udaba lokungazwani lulula kakhulu njalo ubona inkokheli kuleli bandla zinakho ukuhlala phansi zilulumisise. Osakhulayo uBrian Sibanda ongenele umhlangano unxome ukubambana kwabantu ngokuthula losekelo lwabo.
Siyabonga kakhulu abantu, sizibuyele sodwa. Sizibuyele sodwa, siyaorganiza sodwa i-transport, siyazibuyela sodwa. Sifuna ukuzocelebrate i-life of our leader. Saka siyajabula kakhulu ngoba wasiyela i-platform.
Umarawa uthi umbuthano omkhulu uza kuba ngowe-rally e-Robert Mugabe Square e-Harare kusasa, lapho abantu abazavalelisana lo moyi ngobuningi babo andubana isidumbu sakhe sidluliselwe eBuyera, lapho okukhangelwe ukuthi engcwatshwa khona ngolwesibili. Ngemva kwalokhu konke kube lokujabula, abantu begida lemanyene. Nimele Studio 7 Harare, ngingumark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Ibandla lezombusazwe eliphikisayo elemthwakazi Republic Party liqhube umhlangano lamuhla eFilabusi emavinkilini emahole eInsiza South, lapho abasole khona kakhulu abathi kwethuselwa kwabantu libandla elibusayo eleZANU-PF eliqhubekela phambili lithatha inombolo zama-serial numbers kulabo asabebhalisele ukuvota. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Emahole umongameli wemthwakazi Republic Party iMRP umnumzana Mqondisi Moyo uthe isenzo lesi sikhomba ukuthi ukhetho oluzayo alula kuthula njengokuthembisa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Abantu bakithi basayesaba bemamadlodlongana bemekhatshana bemavrandini ezitolo kakhulu bakhala ngokuthi bayethuselwa yiZANU-PF ukuthi bangavotela amabandla angasiyo ZANU-PF bazathwaliswa nzima. Kodwa siyajabula ukuthi abantu basamukele ngendlela ephezulu kakhulu. Abaningi babhejile bathi bona bangeke bavotele uMnangagwa, umuntu owababulalayo ngo-83 wakhuluma wathena bangamahu bafuna umuthi wamahu. Kungakho abantu bakithi bathe ukukhithwa kukaMgabe bona kubancedanga lutho ngoba iZANU isele ekhona embusweni kakhulu.
Umnumzana Richard Ncube weMahole usole kakhulu inkulumo ezenziwa ngumongameli Mnangagwa kumabonakude we-ZBC.
Mnangagwa ngicela kaphume mbijela kasiphume ze ngishona salifuni mna ngihlala eMahole. So echazi lapha ngawufuni uyakufika lapha balishona hayi sengiphandle kwalo ngidlala leyiphumuze.
Umnumzana Mthandazo Ndlovu uthe kuhle ukuza kwe-MRP esigabeni sakhe.
Siyabonga imthwakazi Republic Party ukuthi bezofika kule ndawo bezosikhulula ebugqilini and two ebugqilini esabubonayo obesilwane esasidlile amaNdebele.
Unkosikazi Ntombenhle Dube uthe kufanele kuvotelwe inkokheli ezizaletha intuthuko.
Kususela namuhla bonke siyakhuthazana sonke sihlala lapha eFlabhuzi ukuthi asihambeni siyavotela ibandla lomthwakazi. Ibandla lapha sivota khona sivotele iNdlovu ngoba ngu-MP iloba ngukansila. Sifuna intuthuko, sifuna imigwaqo, sifuna ababalisi bakithi ezikolweni, sifuna amapholisa akithi.
Umnumzana Mfanelo Sibanda uthi bakhathele ngokuhlukuluzwa ngamalunga ebandla elibusayo.
Bese sizwile ngombuso khona amalungelo abantu ahlonitshwa siphila ngokwesatshiswa, abantu bayafoswa ukuthi bemhlanganweni, abantu manje kuthiwa sikhipha ama-serial number ukuze sithole ukudla. Lonyaka sivotela imthwakazi Republic Party sesifuna intuthuko, sifuna ukuzikontrolela umnotho wethu, sifuna izimpila kahle zibe mahala, sifuna ezikolweni kufundisa abantu bendawo ukuze ulimi lwethu lungafi.
Umnumzana Mkhululi Nyathi uthi sekungathi bona bangabantu bokuza esigabeni sabo.
Nampa abantu bakithi sebebuyile. Hayi mina ngikwazi ukuthi umuntu uyabe sasayelene elokhu ebhizi ngakho naloko emashoneni ishoneni sihlupheka kangaka. Iqiniso lonke leli. Hayi mina ngiyabonga, semngiyabonga, ngiyabonga.
Ngesikhathi sisiya emoyeni ucingo lukamnumzana Abednico Ncube belungaphendulwa muntu ukuba achasise ngesenzo samalunga ebandla lakhe acalwa ngokufuna ama-serial numbers e-BVR kulabo asebebhalisele ukuvota. Ezinye izakhamizi zithi zinyekela ukuveza ama-serial numbers zitshela ukuthi aziyikuthola usizo lokudla kumbe ukungena kunhlelo zesigaba. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo iStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa elomlobi uNovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Ngiyakwamukela kuhlelo Novuyo.
Hayi ngiyabonga Ntungameli, ngiyathaba ukuba la.
Usanda kwethula ugwalo olulesihloko esithi House of Stone, indlu yelitshe ngesiNdebele. Akusichazisele ngalolu gwalo.
Likhuluma ngelizwe lethu iZimbabwe. It looks mostly at history from a Ndebele perspective, njengomuntu wakobulawayo. ama characters amebhukwini ahlala kobulayo azwisisa iZimbabwe njengabantu bakobulayo amaNdebele. Sikhangela ihistory yeZimbabwe, sikhangela idabo labo King Lobengulo, Queen Lozike, independence yethu right through iKukurahundi, sikhangele futhi ama-after effects eKukurahundi, sikhangele nje ilizwe lethu right up to 2007. So it's about the family, the life of a family abahlale kuzezi-5 kobulawayo and history yabo.
Ungathi ubujongeni kahle kahle ngokuloba lolu gwalo?
You know, ngikhula kobulawayo, especially kuma team teenagers, you know, sasile propaganda eningi about history yethu, about ukuthi sivela ngaphi njengelizwe, and you know, into zangkhona eziningi zazi-exclude i-history yethu eningi, especially njengamaNdebele.
Lutholakala ngaphi lolu gwalo kulabo abangathandi ukuluthenga mhlawumbe balubale?
Ngapha eMelika actually izaba available ngo-January 2019. Kathe siliphuma e-UK, so online lingaba available, and ngizabe ngise-UK starting ngo-May kwenza ama-book reading. Kathe sinzama ukuthi libe available eZimbabwe, so nzama ukwenza ama-plans ukuthi libe available. But information yonke ikhona ku-website yami, nonguvuyochuma.com. Ikho lapho engiyabe ngifaka ama-updates ngebook le-availability.
Ulolunye njalo ugwalo olulesihloko esithi Shado olulobe ngo-2013 lumumetheni lona?
Ushado zingambhala ngisase-South, ngangiyi-student e-South. Ikhuluma actually ngama-Zimbabweans in South Africa, ama-Zimbabweans across i-border, ama-Zimbabweans avele eGoli ebuyela ngikhaya. No, it was born from ukutshona ngi-interaction abula ama-Zimbabweans e-South, abantu bangikhaya. Le ndaba yokutshona abantu be-cross i-border ngela ama-passport, into ezinjalo ezazichaza, ezazi-interesting. Ukubona ukuthi abantu bethu bahlakaniphile, ba-determined, so ngadecide ukubhala ngayo. So Ushado zupublish e-South and u-available e-South.
Ngaphandle kokuba ngumlobi novuyo, kuyini okunye okwenzayo?
Hayi, kathesi ngiphethe PhD in literature lapha e-University of Houston. So ngenza iPhD yami, ikho nje kuphele engikwenzayo PhD lokuloba. And then ngisalungiselela ukuqalisa i-book tour, ngebhuku lami selizaphuma.
Uyenza le literature ye-Africa yini, njalo yiziphi iingwalo ze-Africa elizifundayo nxa zikhona?
Iingwalo esizenzile so far, one of our own is Tangaremba, Nervous Conditions, oyikhona ku-syllabus. Ungugi, Chimamanda, which you know, Achebe, Things Fall Apart. So you're using Gwalesi Zvalayo.
Usuka lapo ngaitola iPhD yako novuyo. Uyabu so funu kwenza ni msebenzi vano ukangelele.
Interest yami will be in teaching post-colonial literature university level. Mbona nzahlala khonapha eMelika, ngiqhubeke ngabe ngifundisa ngapho ndokho mbhala ingwalo.
Oko kufundisa vele kusemulini, ngabona uloba enkundleni yeTwitter ukuthi umama wakho wayengumbalisi la efundisa iMaths.
Yeah, hayi umama ufundisa iMaths, ugcwele o-teacher sibilini emulini yethu. Hayi kubonga mina ntingamini.
Lolo ve kuluhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomlobi unovuyo Rosa Chuma, yena ofundela ezokuloba khonapha eMelika. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli, lingakhohlwa njalo ukuthi lilakho ukuthola inhlelo zethu ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela isiphathelane lamasiko lokuphila kwabantu.
Ngilo baba mkhulu babe lobola usenzi.
Ngoba sithuke kula madoda athenga odoli babenze omama ezindlini lapha. So licelile ukuthi siqhubeke ngalo daba lolu siyakwenza ke khonoko. Ecinga lapha ke ngilosisa senkosi lo baba uEzo Jesus Banda. Sihlobo sami linjani khona ngapha eNgilandi?
Hayi siyaphila.
No siyaphila kakhulu ke Dube unjani wena?
Hayi siphile kakhulu. Ngihle ke ngigijima ngiye kusisa senkosi. Ulibona njani udaba lolu mama?
Lokhu umhlangano lo vele anyway ngoba okwenza ukuthi kube labo doli benobu kuyini omama kuthathi banengi kudluloba ngemhlabeni la nxa sokufuneka odoli kuthi ukuthi omama sebeyengathi and ngalokho abodoli laba badura from into sengizibonile emsakazweni nakubo-social media nxa ubaba elayo imali yokuthenga udoli we-16,000 rand uye kulobo luyayishela
baba sibani nalo daba lapho
Hayi lapho mzukulu saphambana empilweni sivumelana ukuthi babe sibe lama choices abantu babe lokho bakufunayo. Yebo kambe akula angeke ngikwenze lokuthi ngudoli kodwa laba the ngudoli ke angibasoli. Ngobudoli at least uyabe yinto ethembekileyo labo mchiye khona umchiye khona uselelele ukanti omama ulizisa ungaziphathi wabo yikoso senza into baba bacine besiyathe ngodoli sekwazi ukuthi hhayi ludoli lo ungami ngedwa kodwa ngathola lo ntombazana ke thatha umzukulu wami sebebaningi bebaningi besibaningi kuye so ngakho-ke udoli nxa ngilaye ngingedwa laye
khonapho-ke yikho kuphela sisabantu abaningi abathi abantu besifazane abaningi ngabathembakali so ungangcona umuntu azidingele nje udoli wakhe
hayi lokho angivumelani lakho ngitsho la kancane ama-problems ama-relationship akhona sibili omama labo bayaganga obaba labo bayaganga kodwa nxa singathola ukuthi sesithatha sesidinga eyinye i-substitute for ukuganga leyo sizaphelela ngakho sasanzakukani sithi abantu abami ngamahlongandlebe nithe ngodoli kuyaphelela ngakho kuyaqala
kungabafani
kube ngabazali
ye kodwa-ke manje-ke nxa usukhangele kungcono ukuthi ngingatholi umkhuhlane ngoba nxa ngisithi hhayi lapha kumele ngihlale nomuntu umuntu yeni ehambe engiqila ilale lapha evuke lapha lale lapha evuke lapha elala labantu bonke lapha umhlaba onke olokugcele azomphathele-ke umkhuhlane ngakho nxa sekungeleyo doli wami angisethuki angisavela ngikhathali ngihamba ngezijayivela ngivakathele ogogo labo bani bani kodwa ngiyakwazi ukuthi ngiyamtholeke lilalela endlini engazange abe lenye indoda kulokuthi ngibe lo muntu lo ngithi hayi lami ngifuna ukuhlala lo muntu yena engicila
malume isintu sethu sithi nxa kuwukuthi umuntu uphambanisile emendweni kumbe emtshadweni kuyabizwa abobabakazi kuyabizwa umalume izimuli ziyahlala phansi ukukhulunywa kulungiswe singafuna ukulungisa ngokuthi siyadinga okunye eceleni vele kutho ukuthi phela kuyagcina kungaselela mshado ngoba odoli laba yesi bayadura nxa bathenga okokuqala kodwa ngasoze abe funa izigqoko ngafuna ukudla ngafuna ukuhanjiswa out so ekugcineni uyabe eshiphile kodwa ngumuntu yini ongakhuluma laye xa usulezi nkinga zomhlaba phela okuningi emendweni kumbe emichadweni akukho about the sexual aspect okunye you need i-companionship ungakhuluma laye thule uze uyefika mhla kaba
ngizazichithela isizungu ngizazichithisa isizungu ngizibambele efoni zami kulezi nsuku le-social media mzukulu ngizazidlalela ngizikhulume lo dube i-america ngikhulume lawo khona abo mzukulu ngikhulume labantu bekhaya isizungu ngangilaso ngibukelele television kodwa udulo wami ukhona ngikwazi ukuthi uphezulu ngabe uzilalele o-anti labo khuluma ngabo babakazi labo malume khabatholakali ngendlela abantu sesihlala khona emazweni la esihlala kuwe akunjeni nxa ukhona apha e-britain njona use-britain mzukulu uyakhuluma lobani nxa ule-problem uzexoxa lobani ngoba mina thi ngikhathana njengomalume wakho ngikhathana angeke ngize ngize kuwe la ngizelungisa indaba yakho uvele kutho ukuthi laba abantu abathola lokhu sebediniwe mzukulu sebekhathele omama bavele bafohle bayeli omama sebefakela unyawo phandle lunyawo endlini hhayi akusebenzi njalo
sizasenkosi khonapho
labo baba bayenza into efanayo labo baba benza into efanayo nxa kuwukuthi
uphume
phandle uphumelomunye ubaba ke malum lokhu
yikuthiumuntu
du uyaphela du siyophelela ngabantwana bazavela nga nxa sesiyabe sesithandana labodoli yikuphela phela kwabantu
lapoinobem ungakhangela phela mzukulu laba bathenga odoli kakhulu labana abantu asebaphoxwayo sebelabantwana kudala sebaphoxwa ngabafazi babo umntwana nje bengasamdingi kodwa sendizama ukudinga into engandiqeda inkanuko zomzimba ngakho udoli ungcono uyabe uya lapha ngifake ebhatri lachise angiyembona bomama lani lakho konoko ezigodokweni elikusebenzisayo lani selidingi ngamadoda la liqilayo
bala kolapho baba
ayalagani
yes yaluzudaba besolutshisa sibili kakhulu kodwa isikhathi sethu sesiphelile ngithatha leli thuba ukuthi mbonge usisa senkosi ohlala khona ngale ebhilitane mbonge lo baba-ke u-ezra chisa sibanda khona ngale ke laye ebhilitane asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayoiwe
ngesizwe esiphathelane lokholo silonto ngamili inkomo
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu namhlanje kusihle
upetheni lamhlanje
Namhlanje ngifuna ukuthi sikhangele udaba olungaletha induduzo. Ngiyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe bakhalela lo owaye Prime Minister wethu. Bebonani kwisikhathi esihle sokuthi sikhangele imibhalo eletha induduzo. Singakhangela ku-Isaiah 53, iverse ka-3, ithi yona ikhuluma ngoJesu lapho ithi uJesu yena wayengumuntu owayedelelwa esaliwa ngabantu, njalo waba ngumuntu wezinhlupheko ejayele usizi. Nxa uyinkokheli isikhathi esiningi ungafumana ukuthi ungabulakho konke, kodwa ukuhlukuluzeka kwakho uzama ukuletha inkululeko ebantwini, kumbe ukhokhela abantu, kumbe uncedisa abantu ukuthi befike kwesinye isibanga, ugcina uthatha isimo lesi uJesu ayisithethe. Siyananzelela ukuthi uJesu wayele njongo, injongo yakhe iyikukhulula abantu, kodwa sibona lapha iBhayibheli sithi wagcina esiba umuntu owayejayele izinhlupheko, waba umuntu owayehlukuluzwa. Njalo siyakwazi ukuthi wetheswa icala yena engalacala engawonanga. Inkokheli eziningi zingena kuleso sigaba. Ngiyakhumbula yena ubaba uTsvangirai odlulileyo ukuba ngumuntu owayengumuntu wezinhlupheko, owayebothwa etshaywa kwezinye isikhathi aphosase, waba umuntu osegulayo ekugcineni, waba ngumuntu abantu ababecwangela ukuthi ngafika kwesinye isigaba, kodwa izinto azasebenzekanga ngendlela ezazichathangelwa ngawo. Ngakho abe ngumuntu wezinsizi. Ngawumkhangele mbona li verse ka-3 iyatshengisa lokhu. Kwezinye isikhathi-ke ingasabali yena lathi siyangena phakathi kwezikhathi zona ezinjengabantu empilweni, ubusuzibuza ukuthi manje uNkulunkulu ungakhi xa isimo sami sishintsha. Into engithokozisayo ukuthi sinanzelele ukuthi kulo mduduzi sinanzelele ukuthi ukhona owathwala wahamba leyo ndlela enjengathi, lowo muntu enguJesu Kristu. Ngakho ubukhokheli bukaJesu ayisobukhokheli obulandela ngemuva, ayisobukhokheli obunika imizekeliso, kodwa yena engazange angene phakathi kwaleso simo. Sibona ukuthi uJesu uyangena phakathi kwazo zonke lezo zigaba. Ilizwi likaNkulunkulu lithi lona uhlezi esandleni sokudla sikaNkulunkulu, esinxusela kuye uNkulunkulu ngenxa yokuthi yena uyakwazi ukuthi thina siyedlula phakathi kwezinto ezinjengoba naye wedlula phakathi kwazo. Yena-ke uba ngumpristi omkhulu, ungumpristi omuhle, onganjengabapristi bakudala ababefika kuNkulunkulu kodwa bengakwazi ukuthi imizwa yethu injani. Ngakho imizwa yethu yonke leyo yokuhlukuluzeka, eyokukhathazeka, eyokuzwangana kula muntu olendaba lathi uJesu wayithwala, njalo uJesu uyakwazi ukuyisusa phakathi kwempilo zethu. Kumele ukuthi sitholeke ukududuzwa ngalawo mazwi. Siyathandaza ubaba basithobe inhliziyo, usiduduze, usikhokhele, ulethe ukuxolelana, ulethe lokuba sibone iZimbabwe entsha ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu sithandazelo kwabalaleli bethu bazaba khona ukuba sihlangane ngeviki lenza.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile, uyalandela umculo.
Sono mo figile ie 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 angilali akishona gangwi non conto wano suzwega kuwe tenhliziyo yam ayiteli ngawe baby angilali.
Imzwisa yomculo ka-Otis Ngwabi esithi Themba Kuwe. Singakehlukani-ke sikhangeleyo bezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla ukhuthaze iziphathamandla zebandla le-MDCT ukuthi zimanyane zingaliswani. Ikhuluma esililweni sikamuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai. Yena isidumbu sakhe esilaliswe emzini wakhe eHarare. olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.